Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi uBiti ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Obuyayazi ukuba wasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isibonelo sedlakele abantu bakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizele ukuthi lingazilalandela leli bandla ngoba sizakwenza lokhu. Ngesibindi sakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla le-MDCT lithi ukuchiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudonselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowecord ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla le-MDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela uTendai Biti okukhodi and I think ngiyomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka oyazakala kakhulu. And then ngavashi lo bawuTsvangirai ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBiti ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Obuyayazi ukuba wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthiwe na asibuyele lani impela sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukuthi ukhangela futhi umamjuru. Khonoku ukuthi ake wangena phakathi kwe-nera abuyaphume. Ukuthi umbiko ombi kakhulu ngendaba ye-coalition. Ukuthi kanti vele uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala noMorgan Tsvangirai agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esilayo yena leyo ukuthi ikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kulokuthi sikhangele ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So ende yiyo le into ekukhulunywa kakhulu ngabo Obed Gudu. Kune problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumorgan ingani umorgan wehliswe inkosi ebhelezulwini kwathiwa ngeke kumele kuphela ayenzeleni.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-MDCT lithi ukuchiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathi ntambo bona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uqinule ibandla leli ngokuthi lingaba lizitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uchombo uyabona ukuthi ukusa sekubehlile, uchombo uyabona ukuthi kathesi nxa kubuya ama-election kukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle. Abantwana bayahamba ezikolo bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobekelo besile inclusive government imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho abantu sebethenga imithi. Ezikolo lapha amabhuku abesegcwele ezikolo kathesi awasekho sebethenga amabhuku. Sibuswa ngabantu abalamanga, sibuswa ngabantu abangaqinise, sibuswa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela. Abanye bazikakhe ama-27
ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakelo abantu bayakhunjuzwa lokhana okade kusenzakalizwele ukuthi lingaze lalandela leli bandla ngoba siza kwenza lokhu ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe nxa sekusiyavotwa yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So bese kuqaphele khonokho abantu bazekwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolelikhona olokudubeka njengoba ngitshile ukuthi abantwana bayadubeka. Abantwana bakade sentu sezethatha umfazi elalela ephansi zala abantwana engani kuthiwa yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezincane.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqo wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obekukhona izolo akuse.
Lamta sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana Greta Spanda, yena omunye wabantu sibila ngani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Spanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulo baba-ke uRaphael Stanley Khumalo libhotalaye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye oseyakuba yinkosi kaMthwakazi. Kuyele ukuthi kuvela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi uMzisazi wesibili uSteni Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Spanda?
Khumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba uKhumalo uqokwe nguNkulunkulu. Kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle kodwa ngakutsho nje ukuthi uSteni Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi kuhlangabeza-ke uthe kubulaweni bekwakhe inkosi loBhengula umntanakhe-ke okuthiwa ngukhuhlumba-ke wasebaleka-ke ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke bomathuma, isalukazi lesi esasithiwa ngumathuma ubahanga.
Mm-hmm.
Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esithiwa kona ngesakothuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezele naye wakhula laye. Isintu sakithi njemba siyasazi sonke kunenge okwenzakalayo esintwini sethu. Kunenge sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Wafika-ke kuye kuSteni Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe. Into le yenzakale kudala baba kubo 2002 yiko lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile elimtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi-ke kumnyaka naledluleyo 2015 yikho lapho aziqalise khona ukuvela 2016-ke waqala-ke umsebenzi wakhona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu
ye kodwa-ke
thina ngalokho-ke siyakukholwa-ke lokho yebo baba
ye nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litholi lakokujuma leli so nxa lilitholi lakojuma akumelanga lingene ebukhosini lobo lithini ngakhonokho
kuyibubhanxa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena liyisebenza lawo amakhumalo iphakathini na kwenkundla yawo bembiza umbulazi bembiza umtungwa bembiza ukhumalo kodwa ngokuvela kwakhe-ke sekhuluma ukuthi sefuna-ke ukungena endleleni kaNkulunkulu yikho lapho esesiqalisa ukuzwa brasesisenguchuma kathi kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakojuma phakathi kwabo
kalizange likhulume labo yini abakukhumalo
abakukhumalo kukhulunywe labo baba nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke inkosi uStanley Raphael Khumalo uqine ukungena imhlangano yamakhumalo ngoSeptember kumnyaka ophelileyo yikho abacine khona ukumbiza bona emhlanganweni le imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptember kade sebezenzela bengambizi kube kanti-ke yena wathi ekucina khonapho wabatshela ukuthi hhayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu yikho uzabe lokhu ebafide batshela ngohambo abe sehambe ngalo ngiyakhumbula ukuthi ngo-December kathesi yena lodlulileyo loka-2016 kubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi
sesifikile emaphethelweni ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu
ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuzulu wonke kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka-12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi umzilikazi wesibili
sibongele kakhulu-ke ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge-ke umnumzana Greta Sibanda ngilethemba lokuthi siyahlanganise ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivale semoyeni ngenjabulo umthembo uthemba uKip Stube lilale
We mama sibe munye dina sibe moya munye
Siyabonga Mthembo Sthemba yongohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyeke kuhlelo lwabasakhulayo
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi lamhlanje ngizabe ngixoxa lo mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe sesimtholele-ke uNyoni Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo awungitshele ngamafishane ngaleli bandla lakho
ngiyabonga mfowethu futhi Mike engingakutsho ukuthi ibandla leli Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana omama nezidingo zamayouth ontanga abasakhulayo isizathu sokusungula leli bandla iFederal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo ekuqaleni nxa sithi siyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa singakakhulumi ngamayouth so sikubonile ukuthi kufanele thina njengamayouth ukuthi sisebenze labo mama
awungitsheleke Zenzo kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla eziqakathekile
ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo ngoba namanje sisebenza nabo
likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo
sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo we want to test the waters njengamayouth labo mama abasakhulayo asikhangelelanga kuphela umnyaka ozayo okwamanje we are working on our foundation going forward
kodwa selicelile yini ukukhankasela
kahle ngamhlophe njengendaweni yasegutu kambezuma eshiredzi plumps nkayi bulawayo and then Midlands isayithi yemberengwa and ekhwekhwe
unkosana moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye
ngizaphendula ngamafichane to me it's a serious surprise ngonkosana moyo ngathi it is very embarrassing unkosana moyo has been not in the country was on exile for so long and today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebesebuya unkosana moya atisefuna ukuzokuba kuhulumende besefuna ukuzokontest is mapothe free country yes enovuli political party yakhe but he cannot brainwash us as young people
so kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane laye
angeke sisebenzelane laye as long our core values and our principles is going to accept them as it is
njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha njengebandla likhangelele ukuthi liza lethu mehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani
thank you so much umbuzo lo muhle kakhulu thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu we've got good policies that we will implement improving lives just the welfare of civil services and the welfare of a ordinary individual before singakhuluma ama companies and nasikhuluma ama companies will create a very good attractive a policy that will attract regional and international foreign investors
zenzo njengebandla lilawo ama plan amahle kakhulu kodwa ngempela ngempela angaphumelela na
right first ku education that set to be in education ku education our policy is clear I will summarize we are saying free for all especially in primary level and then free for all education to those who are living with disability
njengoba isimo senotho sibi ngubani uzokhokhela lezifundo
why kungalamandi poor governance and corruption if my party is in government then we will deal with corruption first
kodwa zenzo isimo senotho sizathatha isikhathe eside ukuthi sithuthukiswe imali yonke le izaphuma phi
ngabe ama funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe imali ikhona elizweni using our resources full in a professional manner we have got money in the country
nyoni isikhathe sesiphelile sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa eyimfana bekukuhle kuba lawe uhlelo balaleli olivalelisayo uMike Hove masibane ngevikezayo lilale
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington Zokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenesibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ye lami ngiyamukela abalaleli njalo ngiyabonga ukuba kuhlelo lethu lanamhlanje ntambama
ye lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi akhanya amanengi sokungamabhizimusi kuyathengiswa ama-oil kuyathengiswa amanzi omthandazo kuthengiswa yonke into kuhamba njani
okokuqala mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sizwisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala then okwesibili njalo sizwisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ama-church ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla okokuqala ujesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele lawe uthumayele leli vangeli mahhali, ivangeli alibhadaliswa. Njalo impilo naphakade lokube embusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala, ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala, wathenga-ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola, ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu asikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo owokuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana nxa siletha ingcebo zethu ebandleni, kumbe okwethu kwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othe khiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kuthi ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla babhadalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakata zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngingathi kokuqala, abantu bayahamba becwala ezinyangeni, abantu bahamba becwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebona ngeyindlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa ngamasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyakudinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizibhele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asole ukuthi ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona babalutshwana. Kwezinye isikhathi into esijwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. uNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathane abe sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebe baningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibone senzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ehuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe anti wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni, sibona ukuthi kwasekufela abantu abayingcosana, abalutshwana, abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalati lalo lesibili. Sebekwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona.
Mina ngavela ngabona ngokulwa nomuzi babe jibe mthakathini, zona izenzo
idaladeleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye leli dlalade engizwa ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi, liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade emnumzana?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Nakukini nje enambeni zami, uyakwazi ukungifonela undithole enambeni zami.
Akuzitsho.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisapota, baqhubeke bebeke isandla, bethenge ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwana ukuthi bayinxeba kanjani katali. Baphuma ke enkundleni abafana becrossdete ngesixwayiso besithi ihlukana nesono. Crossdete bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.